kuba kuhle kakhulu ukuthi nxa ungumphathi intambo wezemali ubekwazi ukuthi into ekhulumayo isisusa sayo lesiphetho sayo sisuka ngabe siphelele ngabe. Mina kimi ngibona ngathi kulihlazo kakhulu ukuthi umuntu ofana lo mphathi intambo wezemali angakhipha ilizwi lokuthi abantu bathunezele imali, ngoba imali ethunyezelwa ngabantu ayikazi ngisho lesuku olulodwa yabe yimali engaba le effect engako kwi-economy yelizwe. Bona into eqakathekileyo bayayazi into eqakathekileyo ukuthi kuyini. Into eqakathekileyo ukuthi bavuse izinto ngendlela eqondileyo. Kule nto phecelezi esingathi kathi sikhangele ukuthi ngiyinto engadlala indima enkulu lapha nothi incedise elizwe leZimbabwe. Ilizwe leZimbabwe lilizwe elingakhiqiziyo izimota, kodwa-ke kathi sibona kulokuthi bona bayiyekethise kancane noma bavumele abantu ukuthi balethe izimota inginani eliphezulu. Bakhuphula ama-duties awezimota, bakhuphula ayaphezulu kakhulu, abantu bagcina kungazela ngisho lo yedwa umuntu ohambisayo izimota. Kodwa izinto ezifana lezenzeka ukuthi even ama-duty ezimota ngabe ukuthi mhlawumbe yinto ehanjiswa ibe phansi kancane, yimali engakhontributha kakhulu ezintweni ezifana lezinra eyiyo ecollecta ama-revenues elizwe. Kodwa lokho kuthi kuzakhangelela imali ekhishwa ngama-individuals ama-£20 lama-£50 ezabe ziyathumela abantu abethu, sathumela abazali bethu, lokhela kusoze kucontribute lutho kwi-economy yelizwe. Njalo into eqondileyo ngokuthi abaqondise umthetho. Abantu bakhalaza kudala bathi kungani iZimbabwe ingakwenzi ukube sobala ukuthi kulokuthi nje batshona bezithenga amakhanda ngokuya funa ukuthi basebenzise imali ye-US dollar. Kulula nje okungadingi i-rocket science ukuthi kungani bengathathi imali behambe behlala phansi lohulumende wase-South Africa, bakhulumisana lohulumende wase-South Africa bacele ukuthi basebenzise imali engangerandi. At the same time noma bacele ukuthi basebenzise imali engangerandi kuzakwenza ukuthi kukhwebelana kwethu even labantu abase-South Africa okuzandlondlobalisa umkhonomi waseZimbabwe ngokuphangisa. Kule zinto eziyizwe ezikhangelwe yizimra, yizo izinto esingathi kugqugquzelekizwe ukuthi bantu yenzala ama-businesses iZimbabwe izakuncedisa ngalokhu lalokuyana. Bantu lethani lokhu lalokuyana izimra iyehlise ama-revenues ayo okuzakwenza ukuthi abantu bathulule inoti yabo bayithathe bayifake eZimbabwe ngendlela efaneleyo. Kuyafunakala kakhulu ukuthi umphathi intambo akhangele phambili, akhangele emuva lapho avela khona bese khangela lapho ayakhona. Kuqakathekile lokuyana.
Ngezinye indlela uthi imali ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe zithumezela isihlobo labangane kayisiyo mali esingayithemba ukubana ingavuselela ilizwe.
Udubo esifanelana lalo babunkomo olwemali elizwe lakithi ludubo esingathi ngesikhiwa sithi it's a deep rooted problem esikhangelane layo edinga ukuthi ubaba uChilamasa ahlale phansi labanye bakhe lama advisors bamtshele into eyiyeqondileyo. Ngibona ingathi kuyinhlamba njalo kuyinhlekisa ukuthi umphathi wezimali usengayakuma phambi kwabantu ayekhuluma ngokuthi abantu abathumele izimali, ngoba imali ethunyelwa ngabantwana beZimbabwe bethumezela abazali babo leyana imali ngesikhiwa into esingayikhangela sithi mhlawumbe sithi ngama-incentives. Asomali engabalwa ukuthi izaba-dominant kwi-economy ukuthi izaphakamisa ilizwe noma ngayiphi indlela. Imali ofana ukuthi iphakamise ilizwe imali ezafika iyedlula ezandleni zezimra. Imali edlula kuZimbabwe revenue authorities yiyo imali esiyazi ukuthi ingandlondlobalisa ilizwe leZimbabwe. Esikwazi mhlophe ukuthi iZimbabwe yabe yililize elandlondlobala kwizinto ezimbiwa phansi, kube kusuke sekuba indlondlobale njalo ngezinto ezifana nokulima, ibe njalo indlondlobale ngezinto ezingela ukuhwebelana lamanye amazwe, izinto ezingela kumabhoda gate. Yiyo into eyayisenza ukuthi iZimbabwe ibe lapha ekhona.